sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thano Mnoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela isaziso sikahulumende kuthange esokuthi usezaqalisa ukwabela izigaba zelizwe inhlanyelo, ingcwethi kwezokulima zixwayisa ukuthi kungakhethwa na ngezombusazwe.
Njengazo zonke inhlelo zikahulumende, kulabanye abasebethatha inhlelo zikahulumende baziphendule zibe ezombusazwe.
Osakhulayo ofunda ekolitshini leNasti uMswati Fortune Donga usevaze umtshina ophehla amandla kagetsi usebenzisa ingodo lamakhafitha amaplanka.
Lokhu kuhola amagetsi kunjalo ngananzelela ukuthi kulezinto ezinjengebiomass nalengikhuluma ngayo ukuthi iziningi ziyabundant endaweni eziningi eZimbabwe lapha.
Idale lehouse elakwelemelika elicubungula udaba lomvukela wanyakenye liqalile njalo ukwemukela ubufakazi lidinga ukutshengisa ukuba umnumzana Donald Trump wajojozela umvukela.
Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lapho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela isaziso sikahulumende kuthange esokuthi useqalisile ukwabela izigaba zelizwe inhlanyelo, ingcwethi kwezokulima zixwayisa ukuthi kungakhethwa na ngezombusazwe lapho isinikezwa abalimi. Uhulumende uthi usethwale inhlanyelo le eziphaleni zeGrain Marketing Board ezigabeni ezigoqela elusulu, eBhinga, eNkayi, eLupane njalo ledolobho lakoBulawayo. Selitholile lalo ezinye impahla zokulimisa ezigoqela imvundiso. Lisalindele inhlanyelo le. Asizweni ingxoxo eyenzwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7 exoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla.
Nxa kuyilolu hlelo lwentwasa angithi ngugajombo, angithi kufuna abantu abaseselamandla okucabanga khona lokho ukuthi bagibhe lawo magodi wenzele ukuthi baze bathole leyo nhlanyelo, ngoba abalimisi bahamba bayekhangela ukuthi ngempela amagodi lawo asegejiwe yini ukuze umuntu athole inhlanyelo. Manje ogogo labokhulu abasemakhaya abangasenelisi yokwenza njalo ukugebha lawo magodi abazuzi lokho ngokokuqala. Okwesibili, njengazo zonke inhlelo zikahulumende, kulabanye abasebethatha inhlelo zikahulumende baziphendule zibe ezombusazwe, ikakhulu njengoba nje ngomnyaka ozayo kuzavotwa sekuzasetshenziswa yona inhlanyelo yonale lwemvundiso leyo ukukhankasela uhulumende ukuthi khangelani uhulumende ulenzela lokhu lalokhu lalokhu. Abanye abasoze bakuthole khona lokhu. Kube sokubuya lali ndaba yokuthi kuthiwa sokuyasetshenziswa mbobulembu abantu kuzamele benze lokhu lalokhu, kodwa imihlolo le emakhaya bazayithatha ngaphi indlela yokuxhumana emoyeni njengoba amagagasi obulembu ehlupha sengitho lakhona emadolobheni lokuthiwa i-network? Bayazakwazi ukuthi benzani, baxhompa ngaphi, benzani? Ngibona nje ukuthi okunye uhulumende uzama kwenzela ukuthi abuke ukuthi yena nguhulumende wesimanjemanje, kodwa isimanjemanje sakhe angisiboni sisebenza kakhulu ebantwini, ngobana ubulembu kabubambeki. Loko kuthiwa i-network kuyadula, kwezindawo bakhwele entabeni lezihlahleni kuze bathole lobo bulembu.
Wona amalungiselelo okulima asengaphi kathesi?
Ekuhambahambeni kwami ezabelweni esengingakubona nje, hhayi, ngiyabona kwezinye indawo abantu bebiya intango zabo belungiselela sona isikhathi sokulima lesi, bevala izikhala ukwenzela ukuthi nxa sebelima intango zabo sezibiyiwe. Ilaba abangabe bezama uphendula, ilaba abangabe besebenzisa amathalayitha nxa belimali. Ngathi ngihambela omunye umango wokhodwa. Ngabona ayibezama sibili kodwa komila kuphenduleki njengoba lelanga libuye latshisa kangaka. Le nkomo ngalesi sikhathi inkabi lezi abantu abalima ngazo la madonga okunye sekucakile. Ngazake kube selelisa kakhulu ukuthi kulidonse ikhuba kuphendulwe umhlabathi owomileyo njengalo osukhona. Abanye balamasimu amakhulu lenhlanyelo yona leyo ebuba ligajana enikwa abantu lawona lawo manganyana avela kuhulumende kumele beyengezelele. Ingaba khona kodwa ke kayiduli lo muntu phansi kanti lo hulumende layo sowavele wona abantu bakithi ukuthi ahlale ethi uyabakhangeza ukuthi bamsekeleke nxa sebengenelwa indlala.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ubexoxa ecingweni lestudio 7 eseGwanda. Usithandekile Mhlanga westudio 7 uphinde waxoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena oxwayisa abalimi ngemihlobo ehlukeneyo eyinhlanyelo.
Kuqakathekile ukuthi sizilungiselele kakhulu emangweni welakithi laMandebele ukuthi sivame ukuthi izulu vele lingani ngendlela esifisa ngayo. Ngakho ke nxa sithenga inhlanyelo bakithi balimi, nxa uzimisele ukuthi uzalima umumbu, khetha inhlanyelo hayile efuna ukuthi ibe semasimini up to 4-5 months abathi long season variety. So mina ngiyayixwayisa ukuthi kwelakithi kake sinanzelenini ukuthi sithola ama-short season kumbe medium season variety azavuthwa masinya engadinga amanzi kumbe izulu eliningi. Okwesibili ekunye kumele sikunanzelele ukuthi kasibuyelenini kulezi zilimo ebezivele zilinywa ekadeni. Lapha ngikhuluma ngamabele, ngonyawuthi, siphinde sikhulume njalo ngophoko. Pearl millet and finger millet. Ngibona ngani kuzasiza ukuthi lanxa sohlanyele sibili umumbu kodwa sihlanganise lalezi ezinye izilimo wenzela ukuthi lanxa umkhathi ungasabi ngalindlela ebesikhangelele ukuthi ungaba yiwo kodwa singasweli isivuno. Ngiphinde njalo ngixwayisa ukuthi into ezifana lamajodo, lamakhabe, lamakhomane, indumba, lakho konke nje okunye ofanana lendlubu, lamazambane, nxa uma ngwakini uvuma umhlabathi, kasizamenini ukuthi singahlanyeli into eyodwa kuphela kodwa sihlanyele sihlanganisa. Ngesikhiwa bathi it's a risk. Mitigation ukuhlanganisa ukudiversify kumbe ukuhlangahlanganisa izilimo zakho.
Kuyini uhulumende angakwenza ukuthi ancedise abalimi?
Into uhulumende angasinceda ngayo nxa ngibona mina ukuthi number 1 abalimisi bethu kababahlomise ngolwazi olupheleleyo ngendawo ngendawo. Hayi ukuthi ngisenkayi bese ngithola umlimisi ongifundisa ukuthi kulinywa njani emzarabani bona bathola izulu elinengi. Sifuna abalimisi abazindawo ngendawo zethu besixwayise kuhle ukuthi ngendawo ngendawo kufanele silime njani. Okwesibili, zikhona indawo kumbe abalimi abathile uhulumende abasizayo abathola inhlanyelo lomvundiso. Esami isicelo kuyabe ukuthi kazingaphuzi ifumvuza intwasa kumbe emakhaya abantu bathi igatshompo. Ikakhulu abantu abalamasimu amancane kuyasiza khonokhyana. Sengibonile kwezinye indawo ezinjengakotsholotsho sebeqalisile abantu ukugebha amagodi akhona. Yisona lesi sikhathi sokuthi abantu bezilungiselele. Ngile themba singaba siza abalo le season kumbe isikhathi sokulima esihle lonyaka nxa abantu bezilungiselele kusese lesikhathi.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kulo sakhulayo umswati Fortune Donga ofunda ekolijini le National University of Science and Technology nasi kobulawayo osevaze umtshina ophehla amandla kagetsi usebenzisa ingodo lamakhafitha amaplanka. UDonga uyahlanganisa lokhu lezihlahla ezingafunakaliyo ezibulala izifuyo zingadliwa lokunye okunjengamakhafitha atholakala kumankampani abazayo abakuthi ngesilungu ibiomass. UDonga odabuka eNkayi uthi wakubona kufanele ukuthi aqale uhlelo olunje ngenxa yohlupho lwamagetsi. Ugeina kumete saidi we Studio 7 uxhumane loDonga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Project lei ngayiqalisa ngo-2020 during i-COVID era lapha ngiqalisa i-COVID. So into eyenzakalayo ngananzelela ukuthi kulo hlupho lwamagetsi njengoba sikhuluma ngokuthi lo mtshina ngokwenza amagetsi for me esekuthi i-biomass. So ngananzelela kulo hlupho lwamagetsi. Kulo hlupho lwamagetsi kunjalo ngananzelela ukuthi kulezinto ezinjenge-biomass yona le ngikhuluma ngayo ukuthi ziningi zi-abundant endaweni eziningi eZimbabwe lapha.
Ungasichasisela ukuthi i-biomass ivele yona iyini?
Lapho ezuka khona eNkayi kule company eprocess amathimba kulezihlahlakazana ama-invasive plant species. So ngananzelela ukuthi ku-community enjengaleyana eNkayi kungasetshenziswa la ma-resources enjengalala engikhuluma ngawo i-waste yamathimba aproduce ekhampanini enaleyana eseNkayi eprocess amathimba labo lama-invasive plant species nalawo kunganceda ekuthini mhlawumbe ingxenye yamagetsi angabe maybe isebenza khonapha eNkayi sikwazi ukuthi maybe siziphekele wona sizenzele wona.
Kuyini okwakwenza wacabanga balemicabango enje ukuthi uqalise uhlelo lonolo?
Siwa sithi khona khona leso sithi the mother of invention. So ngangukuthi zonke izinto zonalezi sizibonayo radio yonalezi ekiyo i-news zonalezi amaglobe amaimota anything esikubona nje sikusebenzisa ngensuku zonke khona lapha kwabakhona ngenxa yokuthi kwakudingeka ukuthi kube khona. So nanzelela ukuthi eZimbabwe lapha kulo hlupho lamandla kagetsi amagetsi ashota kakhulu eZimbabwe lapha singakhangela in terms of into eziyama-load shedding. So iwatshengisa ukuthi amandla kagetsi ashota, so isikhathi esiningi kuya kule-load shedding. Ngananzelela ukuthi khona uhlupho lolu lwamagetsi nxa kungadingakali solution maybe engenziwa locally sisebenzisa ama-resources alocally like i-biomass njengoba ngayithinta.
I-biomass le esingayithola lapha elizweni eleZimbabwe inganelisa ukupheka amandla kagetsi amaningi okungakanani?
IZimbabwe i-estimated ukuthi ngaba le energy potential of over 1000 megawatts of energy. So which means that kuyakwanise ukuthi kugenerate over 1000 megawatts of amandla kagetsi from ama-biomass resources ona la esilawo eZimbabwe. Nasenaziya lokuthi khona ilizwe liluza imali eningi every month lizama ukusecure amagetsi ngokwa importer from Mozambique, Mozambique and so on, but still ama-load shedding lokhu sibakhona. So nganazela ukuthi kule gap khonaphana kukhona okufanele kwenziwe.
Inzuzo nawo ukusebenzisa i-biogas nxa sikhangela okunye okusetshenziswayo ukupheka amandla kagetsi.
Nganazelela futhi ama-resources amaningi esiwasebenzisayo for ukujenerate amagetsi, coal, petrol, diesel and so on, they are not environmentally friendly. So ayangcolisa umkhathi, umoya and so on, njalo futhi ngokuya kwesikhathi azaphela ngama-non renewable resources. So kuyadingeka ukuthi for ama-resources anjengawona lawo since vele kasila asizenzela into njengabo petrol, diesel eZimbabwe lapha. So ungawatholakala indlela elocali ithola eyenziwe locali njalo e-friendly to environment ukuzama ukukhava that gap kungaba yinto enkulu kakhulu.
Lo-ke ngumswati Fortune Donga osakhulayo oqhuba izifundo ze-science ekolijini le-NUST kobulawayo. Elebotswana lithi kuqakathekile ukubumba imithetho ekhuthaza ukuphatha kahle izisebenzi okugoqela ezokuza kunye le kuyindlela engathuthukisa isimo somnotho walelo lizwe. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube eseGaborone kweleBotswana.
Lokhu kuvezwe ngolwesithathu ngesikhathi leBotswana lisethula amanyathela elathathayo ukuthuthukisa isimo sezisebenzi kulandelwa imithetho ye-International Labour Organization, i-ILO. ELeBotswana kade liphanyeka uhlelo olutsha olwe-Labour Market Observatory kuyindlela yokufaka isikali kumango emithetheyo ukubona ukuthi amalungelo esisebenzi avikelekile. Umphathintambo obona ezemisebenzi kweleBotswana, uNkosikazi Anna Mukherjee, uthi ilizwe lakhe lihamba phambili kuhlelo lolu uma uqathaniswa amanye amazwe emhlubulweni weSADC.
The attainment of decent work for all women and men, including young people and migrant workers.
Uhlelo lokuthi kube nesimo esihle sokusebenza kubomama labobaba ogoqela abokuza, kuqakathekile ukuthi sibe lesimo somnotho esingakhethi mhlobo.
Mukherjee uthi kuqakathekile ukuthi kuhluzwe isimo sezisebenzi ukuze kuthuthukiswe indlela abasebenza ngayo bengahlukuluzeki. Njalo uthi kuzakwenza uhulumende weBotswana abekwazi ukuthi kulesisebenzi ezinjani ukuze abekwazi ukuthi anganikeza yini amaphepha okusebenza kwabokuza.
The returns provide critical information needed to facilitate the strengthening of our labor market programs.
Kumele abakhathi begcwalise amaphepha bawaphe uhulumende ngezisebenzi zabo ukuze sibekwazi ukuthi sinezisebenzi ezinjani njalo kusiphathise ekupheni amaphepha okusebenza kwabokuza.
Umnumzana Sifa Sithuma okukomite bumba ugwalo lwe-Diaspora Policy uthi amazwi kamphathintambo Mukherjee ayehlisa uvalo kunenge leZimbabwe elisebenza kweleBotswana.
Ya, amazwi akhulunywe nguminista mahle kakhulu. Ungakhangela okwenzakale eGoli kumalanga naladlulileyo kuma-migrant workers. Kwenze lobani loba khona lapha eBotswana kwenze abantu bethuka bacabanga ukuthi mhlawumbe uma kusuke eSouth Africa kuzoweza lapha. But amazwi akhe aphe isiqiniselo esihle sokuthi iBotswana has always been a very different environment in terms of abantu bokuza. Yebo, abantu abaningi bayazi ngendlela mhlawumbe engayisiyo.
Uthuma uqhubeke esithi eleBotswana ayisilo lizwe eliphehla inzondo njengokwenzakala kweleSouth Africa, noma nje ilizwe ngalizwe lilengxaki zalo uma kusiza ebantwini bokuza.
Lapha oqakathekile ukuthi umuntu abe lamaphepha nxa yonke into yakho ihlangene. Akula hlupho lapha eBotswana, akula muntu ongakukhangela ngelihlo lokuthi umuntu okuza kumbe njani, akufani leGoli. So nxa lo minister ekhuluma amazwi amahle kangaka, kupha at least i peace of mind lokuhlaliseka ebantwini abokuza, ikakhulu amaZimbabweans, ngoba izindawo ezinenxa ukukhunywa ama-foreigners kukhangelwa kakhulu abantu abavelele eZimbabwe, abanye amazwe abakhangelwa as foreigners.
Uhlelo lwe-Labour Market Observatory lukhona amazweni atshiyeneyo kuyindlela yokuthi kubone ukuthi izisebenzi ezakulelo lizwe kanye lezokuza zivikelekile njalo zisebenza zikhululekile. Iningi leZimbabwe ikakhulu emazweni angomakhelwane bahlalela evalweni ngesikhathi uqonga ukuthukuthela kwabokuza, amazwe amaningi esevala amathuba okusebenza kwabokuza. Kule nani labeZimbabwe elingaphezu nje kwenkulungwane ezimbili, i-2400 ezilamaphepha okusebenza osemthethweni kweleBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 isabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lulodaba lokuthi esinye sezigilamkhuba ebezihlome ngemibhobho zibathathela imali edlula isigidi esisodwa $1.1 million zizisebenzi ze-ABC Auctions eHarare sidutshuliwe safa ngolwesithathu. Ezimbili zalezi zigebengu zibanjiwe zamiswa emthethwandaba izolo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe ohlangananisa nganayo iWorld Tourism Expo uhamba kuhle, njalo abavela kwamanye amazwe bathi ilizwe leZimbabwe lilezemvelo ezibukekayo okokuthi bazazisa umhlaba wonke jikelele ngazo. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lisithumele nge-WhatsApp.
Thank you you very much, Studio 7. Thank you very much, Studio 7. Mbonge labantu ke abanengi abakhuluma bekhuluma bethi hayi nathi singama political analysts nathi siya analyze ngeze indlela siyehlukana ngemibono kodwa iline iyi-1. So into engizamanje ukuthi sikhulume lapha ukuthi ayikho into engaqali kusabhuku, yonke into iqala kusabhuku ngoba kuthiwa i-crawl head. Crawl head is, that is an English way of talking. I'm not answering anybody, but yonke into lesithupha sakho uthola ungeke vele noma uthule ufuneka usabhuku. Usabhuku is a cheap whip yento zonke. So we can nyanyisa udelela usabhuku, but I'm not talking about osabhuku bezanu. I'm talking about ama traditional sabhuks, abantu abavele bekhona right sendlula lapho. Hayi bantu, into ekhona ikuthi asiqhubekeni sihlaziya ngendlela esifonisana ngakhona. Yonke into iqondile, iqonda ngokuhlanganiswa imiqondo, liyabuya le-answer yodwa. Kodwa uma lingahlanganisanga imiqondo alibuyi ne-answer. So into engiyikhulumayo ukuthi hayi bantu, mina lezanu ngamanzi le-oyila kuhlangani. Thank you very much, bye-bye.
Studio 7 linjani basakazi bethu? Hayi siyazizwa izindaba, siyakwizwa labantu bezanu phepha abafana labogawuli ukuthi abantu abanjeabogawuli bababuyisela intuthuko yelizweni emuva. Ugawuli mayeza kukhanya ebhovuka ebhovukele umuntu onjengomnankagwa, umuntu osebule lilizwe, umuntu obopha abantu, obophuma ababantu aphikisayo. Kodwa uzwakala ebhovuka kanti yona gawule utholani vele kuzanu phepha ngoba gawula sikhundla lesikhundla. Yini into eyitholayo? Ukuthi nje ukuthi umsekeli wezanu phepha ikhona ukuhamba ubhovuka kuphela nje. Abantu bangathi basuke umnankagwa ebhovuka kuphela utholani. Lo mnankagwa lo ungathi ukuthi kakwazi ukuthi kulo muntu ogawule njengawo awuyayanyisa gawule mani. Angizame ukuziqoqa mani. Kambe abantu bathi bedubeka ngako uzwakala ubhovuka sibithi uzithekile umnankagwa sibithi. Ha, uzodilwa abantu bemashonale nje shuwa sebesuke umnankagwa kodwa lokhu ubhovuka kawutholi lutho. Umuntu wemoto yakho nje ihambe isikontirini gawula lutho nje. Alisizile ukukhetha ama-central committee wona zange wakhethwa ngisho umantu manje sikhundlela soyini. Ukuthi ungowezanu PF kuphela. Ha, zinuka amakhwapha mani.
Salubonani, salubonani ku-Studio 7 ibinjani? Mina igama lami ngukholisani Ncube, ngitholakala esigodini. Uhlupho lwami luyilolo lokuthi ngizwa bethi sebefuna ukusiqumela amawadi, baqume ama-district lapha. Angikwazi ukuthi bafuna ukwenza njani kahle kahle, kodwa into khona esiyaziyo kuhle ukuthi kuyipolitiki nje. Bazama ukuthi uyakwazi mnanga ukuthi ngiyabulala okhulu bethu labobaba bethu, abazali bethu babulawa nguye. Namhlanje sebhodi ehambe tshela abantu esibalutshwane kumele ama-constituencies aqunywe. Sicela ukuthi akasichazele kuhle ukuthi ukwenza njani khona ubulutshwana bethu bomhlupha ngani.
Studio 7 linjani? Lonke izihlobo zami ngicela ukungazitshi igama. Yemphendula linkulumo ukuthi khona ibhinga iyalungiswa. Hayi, abantu bengabikho kubhuku. Ibhinga sokuthi ilungisele ukuthi upresident ufuna amavoti. Hayi, ibhinga ilungisele ukuthi ilomkhonomi omningi abawuthola kiyo, yikho belungisa imigwaqo yokulayitsha leyo mkhonomi bewusala phaba usakhona. Hayi ukuthi ibhinga ilungiselela ukuthi khona kumbe kukhona khona kulantwe khona. Ibhinga ilomkhonomi omningi abawutholayo lapha, so yikho belungisa imigwaqo ngesikhaphekaphi. Okwamavoti hayi kungelinye isayidi, kwamavoti kungelinye akuhambisani lamavoti lokwesihlobo. Hayi, umkhonomi olapha ebhinga sithumacha abawubonayo abawuthola mabephopola, yikho belungisa imigwaqo ukuthi imoto azabo zihambe kahle maziyalayitsha lowo mkhonomi. Yikho engikubonayo lokho mahlabezi.
Studio 7 amavuko njalo. Ya, bengithanda ukuthi ke ngithi ngikhulume nomdala okhumalo la othi khona amasobhu emashonaland avotela abantu. Enye ispeculation lamanga amanye asuka ahambelani nomuntu beli njengabantu besintwini, especially ngezibongo zethu eziqatha lezi. I don't think kulo sobhu kungavotela abantu, never in this world. Mina ngike ngakwenza ovota lokuvotisa lokhu. Ambonto usobhuku yangena u-ballot box esiyavotela wena. Usobhuku of course engahamba nawe ehambe labantu bakhe kuthiwa kuyavotwa, but kangeni labo ubhokisi. Akula party enye ye-opposition engakuvuma khonokho. Angikwazi ukuthi ukhumalo that kind of information yena uyithatha kuphi. Kumbe uyabe khona emashonaleni nxa kuvotwa, engasichasisela ukuthi kubona njani khonokho nxa kusenzakala. That's highly impossible, Mr. Khumalo. Asazi ukuthi wena kumbe nxa sihlala singekhaya ngisiyavota kambe ungabona ukuthi ngivotele bani. Even unkosikazi wakho, it's so difficult ukuthi ubone ukuthi uvoteleni. Ngasuka ngani vumeleni ukuthi uyavotela iparty wena oyifunayo afike avotela iparty ayifunayo yena. So it's not true ukuthi kuthiwa abantu kudala ababevota kusaserotswangirayi wayekwazi konke lokhu is political propaganda efana lezana opho uqamamanga zegcekeni akula muntu ongena nomunye ebhokisini ambondi liqiniso khonoko indlela izane lisebenza kaleso kurobha ngeyokuthi bethi umuntu lo kafundanga akwazi ukubhala umuyisilima ngizamvotela. That's the only way they can use, not ukuthi uthuso bhuku yakuvotela. That's not true, asoqiniso lelo baba. Hhayi lapho-ke hhayi amashona amabi sibili kodwa ungafiki ukusi-extende njengenale.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu umsebenzi. Ngithanda ukuphawula nje kancane indaba yamadoda lawa e-ZANU PF engezwa bayikhulumela kakhulu. Bayikhulumela futhi i-ZANU PF ingelayo ngitho leyo kodwa into ebambeka abayenzayo. Since 1980 ilizwe lelo belikhe njola e-Afrika, izizwe zonke ze-Afrika bezimbabwe including nama-South Africans wona la asechuma manje ebekwazi ukuthatha imfundo ngapho. Njengamanje iZimbabwe sokuyinto elihlazwa, noma ukuphi nje ungathongwa eZimbabwe nje kuyabe sokungani ngenye indlela, bhekwa ngenye indlela. Kanti amaZimbabwe khona bafundile bale discipline kodwa basahlonipheki ngenxa yehulumeni yeZANU PF leyabamba umbuso 1980 namanje abafuni ukuvuma ukuthi bahlulekile. Ngilethemba ukuthi lokhetho luzayo umnyaka ozayo bavume ukuthi bazawube behlulekile ukuthi abantu bakhethe omthandayo. So mina bengicela nje ukuthi ngabe kuyangami amaZimbabwe nje ngaba ukubona khona eZimbabwe ukukhetho lwe-election friend phase and uphiwe vele ngeke isaluwina kodwa ngeke isavuma. So bengicela ukuthi amaphatha njengabo sikhe bezame ukudinga ama-reforms azaba better ukuthi next year i-election ibe free and fair. I-ZANU PF leke esikhohlweni ngayo kunini bakithi Nkosi yami, kunini sibuswa i-ZANU isehluleka ngisho naye nengane encane yabona ukuthi i-ZANU PF ihluleka. I-education ayisekho, izibhedlela zikho, imigwaqo ayikho, akusela nto ekhona. Intuthuko ayikho kulela ilizwe Nkosi yami, intuthuko ekhona ekubantu, abantu abazenzelayo ukuzizamela ukuthi ubone mhlawumbe umuntu yakhe indlu, mhlawumbe umuntu ugubha umgodi, umuntu uyazenzela yena kwayena. Uhulumeni yakhona iyamcindezela. Hayi siyabonga.
Ningabe ninjani ku-Studio 7? Ngithanda ukubingelela amaNdebele wonke nemoli bakwaNdebele umhlaba wonke nje jikelele, ikakhulu labo engizalwa nabo uTryphene uNdaba ezinhle ubekezela uNkosi umuzi ngaye ayanda noAndi. Ngibuye ngibingelele njalo uNkosikazi nabantwana bethu uMbali uMinenhle noMbongeni. Ngithi nje hayi niphile, niphile bakwethu. Ngithanda nonke, ngingakhohlwa abasakazi bethu beStudio 7 bonke. Ngibuye ngithi-ke kumfowethu lana umakhelwane wami uThuso Khumalo, ngithi mfowethu ngiyabonga kakhulu, you are making us proud. Bengicela nje bonke laba bantu badlalele ingoma ka Love Mama Jaivana ethi anginamali. Ngiyabonga msakazi.
Hayi lathi siyabonga balaleli bethu ngamazwi enu la elisithumele ku number ethi yona +1 202 465 0318. Hayi sikuzwile ke mlaleli, wena ofuna uMajayivana, isikhathi ukuthi lamhlanje asikho, sizadlala ngeviki ezayo uMajayivana. Ekuzemelika idalele the house elakwele Melika elicubungula udaba lomvukela wanyakenye luvumelane lamhlanje ukuthi livumelane izolo ukuthi owayengumongameli uMnumzana Donald Trump kumele azohlolisiswa abuzisiswe phambi kwalo esipha ubufakazi. Leli dale liqalile njalo ukwemukela ubufakazi izolo ngemva kokuma kwamaviki ambalwa. Lifuna ukutshengisa ukuba uMnumzana Donald Trump wajojozela umvukela lo owachiya abantu abayisithupha, abanye bengamapholisa befile. Hayi isikhathi sesingasavumi ke, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ke ezinye zenhloko zendaba. Osakhulayo ofunda ekolijini leNasti uMswati Fortune Donga usevaze umtshina ophehla amandla kagetsi. Njengoba ngijilo ke isikhathi sesidliwe nguMangoye, abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa indaba ziyaqhubeka kusihlwa ngo-7.